Isimo sibi kakhulu abantu lokhu beminyana okululu ukuthi bathelelane igciwane lecorona emabhasini akoZupco. Ungafika nje ngezikhathi abantu begada noma ekusekuseni noma kutambama ubona isimo singasihlanga bekule mzila emide bezama ukuthi bazuze ukugada babuyele emakhaya kumbe bagade besiye emsebenzini. Abaningi bafika late emsebenzini behlule ukufika ngesikhathi esifaneleyo kanti ke bafika late futhi ngekhaya besehlulwa yokufika ngokuba kungela transport. Ingozi enkulu ke kayishikho kuphuza nje kuphela ekhaya kodwa ligciwane lecorona elimemetheka nje lapho abantu abaminyene khona. Uhulumende wenza ukuganga okukhulu ngokuthi abantu baminyane kangaka esazi ukuthi kule ngozi yokuthi bathelelana igciwane ngendlela enkulu ebanzi kakhulu.
Awusoze na kumemethekise igciwane lecoronavirus.
Akubuzwa vele ukuthi igciwane limemetheka endaweni eziminyeneyo abantu. Yikho phela kusuka kwasekuqaleni vele ngo-2019, ikakhulu ngo-2020 sekungathi kuyacaca ukuthi lisuka njani, limemetheka njani, lisuka komunye lisiya komunye. Kwalethwa indaba yalokho okuthiwa ngesiNgisi social distancing, ukuthi abantu abaqhelelani, bangaphefumulelani, bangasondelelani. Emzileni ke le yakoZupco lasemabhasini la aminyeneyo, abantu babe bengaqhelelananga. Ngakho ke kuba indawo evundele ukumemethekisa igciwane lecorona. Kuyingozi enkulu lokho okwenzakalayo, bekufanele kuvinjelwe, bekungafanelanga kube khona, bekufanele ukuthi abe khona amakhombi abanye abantu, imota zabanye zithelile zikhona kodwa uhulumende kazivumeli ukukhetha lokho kuzamemethekisa igciwane lecorona.
Lona inyathelo elathathwa nguhulumende elokumisa amakhombi, ulibona kulinyathelo elalifanele lithathwe na?
Ngaphandle nje vele kokuthi ukuvalwa kwamakhombi lamabhasi angasowa koZupco sekubangela ukuthi kumemetheke igciwane le-coronavirus libulala abantu, kumele sibe kwazi ukuthi abashayeli bezimota, o-conductor bezimota, abanikazi bezimota, bangoba babemizi, bangomama bemizi, bayondla abantwana, babhadala i-school fees, babhadala i-rent, benza konke, kumele bathenge ukudla. Ngakho-ke nxa uvala amakhombi lamabhasi angasowa koZupco, ususa ukudla etafuleni, ususa irenti esandleni sabantu, uvimba indlela eqondile esemthethweni yokuthola imali yokuhola imali. Yinto engafanelanga yamukeleke noma kungaphi yona leyo. Kumele sisukume singabantu siyilwise, ngokuba ukwephulwa kwelungelo lika-conductor wekhombi kumbe lika-driver wekhombi kumbe umnini wekhombi ikwephulwa kwelungelo lomuntu wonke eZimbabwe. Kumele sisukume sibambisane silulwise lolu uhlupho, siwabuyisele amakhombi lamabhasi emgwaqweni. Hayi, lokho okwenziwe nguhulumende akufanelanga sikwamukele, kuyinto engalunganga ebangela indlala lokuhlupheka lokumemetheka kwegciwane phakathi kwesizwe.